Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 16 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi igciwane le COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164. Kumanani aqoqwe lugaja lwezempilakahle izolo.
Khonokhana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID, kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo, natural abantu bayakhohlwa.
Umthethwandaba we-High Court koBulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT okhangelelwe kwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na.
Amalungiselo e-Congress ahamba kuhle kakhulu. Udaba lwekhothi mbona ngani luhendlwa ngama-lawyers.
Ibandla le-MDC Alliance lethesa uhulumende umlando wokuvimba inhlelo zalo zokukhankasa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithupha lane 164 kumanani aqoqwe lugaja lwezempilakahle izolo. Ugaja lolu luthi indawo ezikhokhelayo ngenani labahlaselwe yileli gciwane zibalisa idolobho lakoBulawayo elilamachumi ayisithupha lesithupha 66. IMathebeleland South elamachumi amabili la isitshiyagalombili 28. IManicaland ilechumi lambili 12 kanye leHarare elechumi. Lokhu kutsho ukuthi abantu asebebulawa ligciwane le-COVID-19 selokhu laqhamuka ekuqaleni kwawo nalo umnyaka sebesedlula kancane amakhulu amathathu 310, kukanti selahlasela abedlula inkulungwane ezilichumi 11,522. Ukuze sihlaziye ukuthi kwenzakalani koBulawayo ngalomkhuhlane kanye lokusilela kwamanzi kuleli dolobho, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Abantu bayakwazi ukuthi kule COVID, kodwa kokusuka kube nzima ukuthi ukulandela lezo zinqumo ezabekwa nguhulumende kuba nzima ngenxa yokuthi abantu anti vele kuhamba yena uzubukho. Uzubukho uyagcwala okunye okumangalisayo, njalo abantu i-70-90% ye-economy yeZimbabwe ngabantu labana abazisebenzayo. Ungahamba kathesi kibogodini laphana kibo-OK kuminyene kuyesabeka, usehle ulandele usiya kibohamara le kuminyene kuyesabeka, abantu bachayela into zabo bayathengisa. Khonokhana ke kutshengisa ukuthi yebo yela nxa abantu bezazi izinqumo okumele bazilandele ze-COVID, kodwa ngenxa yokuthi nxa ungayiboni mbe ungabonanga umuntu oyigulayo, natural abantu bayakhohlwa. So ngokunjalo ke hayi, abantu singathi thina bazithele ngaqandayo ngaso kube indaba ye-COVID kuko mhlawumbe kuze lusile. Kodwa ke okunye futhi okusuka sikunanzele ukuthi kayisibo bantu kuphela abathengisayo bodwa, lezikolo zinje zivuliwe lakho indaweni eziningi iminye ngaze kuthiwe bazafika abantwana bahlale 1 meter apart sebefikile eklasini or 2 meters apart, kodwa babe gade uzubukho phela. Njalo ukutest temperature leyana kakutsho ukuthi umuntu kasela COVID.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi, iphi imizamo isikhona ukuthi kulungiswe lolu hlupho? Sibona ukuthi inhlanganiso yakho ikumakomiti athile akhangela lolu daba.
Ngikhuluma nje ngivela kwelinye isonto, ngivela thatha wona amanzi. amanzi lokho eludubo yebo yeyizulu liyakhiza lapha laphana kodwa kalikhizi kube yileliyane elithi selingagcwalisa amagabha kumbe lokho esabe sikhongozele ngakho njalo amanzi silokhu siphakathi kwaluhlelo lana lokuthi amanzi avalwa iviki kusiya kuvikela engxenye kwezinye indawo so udubo lwamanzi lokhu kuqhubeka kusiyaphambili kube ngcono ukuthi nxa izulu like lakhithikithiza ongamathonsi kuba ngcono ngoba abantu bayakhothama ezifuleni laphana bakhona la amanzi angcolileyo kuyasebenzisa ekuwatsheni le matoilet lolo lanohlelo lwe-water shedding esithi ludonsa iviki ezibhoraneni lokhu bekhona abantu amabhawuza lokhu efika akula nto etshintshileyo kodwa-ke sikuqongoselayo njengenhlanganiso yebulawa progressive residents association yikuthi amadamu ethu awangezelelwe ngoba asemalutshwana akhona yilawana ekhangelane le-population yalesiya sikhathi kungakabi lo mbuso kazibuse kwelezimbabwe siyakwazi ukuthi igwayisha ngani dem ihlala iyintshumayelo mnyaka yonke kodwa-ke kathese sikukhuthazayo ukuthi kuthi kusiyaphela umnyaka ozayo njengoba wathi umongameli kukhasi lakhe lobuso wakuveza ukuthi ngo-2021 igwayisha ngani dem iyabe isiphelile silethemba ukuthi ngalowo mnyaka idamu lelo liyabe seliphelile kasikhangelelanga futhi ukuthi idamu lelo kumiwe kube sokuthiwa hhayi sokuphelile konke sikhangele ukuthi uhulumende njengobe ngunye wakhe amadamu aqhubeke sakhe amadamu enanzela ukuthi i-population yakobulawayo iyakhula kayimanga njalo usithi i-councilor yaqhubeke ebuya le minye imizamo yokuthi agole amanzi lawa avela phezulu agelezayo ungakhangela ama-storm drains amaningi amanzi akhona ayalahleka kungazakali ukuthi aqonda ngaphi so usithi i-council kakacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe vele angacabangi lapho kule bhokisi khona ukuze kusasiza izakhamizi zakobulawayo zingathwali nzima ngoba sesithwele nzima ngamanzi njalo okunye sikukhuthazayo futhi siyinhlanganiso yokuthi sokuyisikhathi sokuthi isithi i-council icabange ngezibhorane lezi ezisebenzisa amandla elanga esingathi ngama-solarized pumps ama-water kiosk amajojo tenki lawana abeseceleni nje kwe-solarized pump kwenzeka ukuthi umuntu engaswela amanzi aziqondele esibhoraneni sakhe lesiyana afike avule impompi
lo ngumnumzana Thembelane Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni lo sithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo ubulawayo ukhangelelwe ukwahlulela isicelo sokumisa umhlangano wokukhetha inkokeli iCongress eyebandla le-MDCT esikhwezwe edale ngowaxotshwayo ebandleni leli umnumzana Bednico Bebe lukhangelelwe lamhlanje umhlangano lo umele wenziwe ngomgqibelo eRainbow Towers kodwa uBebe laye ofuna unxintisa isikhundla sokukhokhela leli bandla uthi kaxotshwanga ngokusemthethweni ngalokhu lumhlangano kumele umiswe kodwa unobhala webandla le-MDCT kobulawayo unkosikazi Nomvula Mguni uthi ibandla liqhubekela phambili lilungiselela lumhlangano kungakhathalekile le mizamo kaBebe
igama unomvula mguni ngingusekretary weprovinsi yakobulawayo amalungiselo e-congress ahamba kuhle kakhulu udaba lwekhothi ngibona ngani luhendlwa ngama-lawyers njalo ngokususa kwami okuncane bembona ngazani nxa umuntu efake i-application ekhothi ikhothi ingakahlali sizabe silokhu silungiselela
sizwa njalo kuthiwa kulo daba lokucatshwa kwemali ebandleni imali engasetshenziswanga ngemfanelo ungasitshela ukuthi udaba lolu luhamba njani
umbuzo wesibili mayelana le mali ubusela yinto esingayiquzeleliyo sibili kodwa ke okwamanje ngike ngikhulume kakhulu ngakho ngibona angazani i-leadership izahlala phansi idile ngakho ngoba imali yephathi kumele ukuthi nxa isetshenziswa isetshenziswe oku-transparent okwaziwayo i-leadership isazi lokhu ngibona ngani hhayi kuzakhulunywa ngiyabona nxa sekuxazululiwe sesisazi ukuthi kwenzakala
ungasitshela ukuthi malungiselelo bani eliwenzileyo ukwenqabela ukuqilibezela kukhetho lona lolu njengoba sike sezwa phambilini ungani kuke kwaba lokukhonona kokungahambi kahle kokhetho.
Okukhona okwamanje ukuthi ama province wonke aselungisile ama list abo ngoba abantu bama province yibo abakwaziyo ama delegates ababelawa ka 2014 njalo I party izafaka an independent election commission ezakwenza ukuthi izinto zibe transparent. So okwakhathisa imbona ngazani okokugcila bangakhuluma nje abantu ngoba lodliwe odliwe uvela uhlezi sithi uqiliwe kodwa abantu abamele bangena hayi siyabazi amalisti asehambile ncabe ngina siyabe sikhona lama chairpersons abe khona ekhuluma ukuthi hayi lo sasilaye lo sasingelaye.
Unkosikazi Nomvula Mguni ngunobhala webandla le-MDCT koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Retech ibandla le-MDC Alliance likhala ngokuhlukuluzwa nxa lifuna ukukhankasa. Lokhu kulandela ukubotshwa kwabasakhulayo bebandla leli abangamachumi amathathu lanhlanu 35 edolobheni leKhwekhwe ngomgqibelo lapho kade besungula khona uhlelo lokuhuga abantu abayisigidi abangakaze bavote ukuthi basekele leli bandla. Amapholisa athi abasakhulayo laba bebesephula imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Kodwa leli bandla lithi lesi sizathu yiso esesihlala sisetshenziswa ekucitheni imihlangano yebandla. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla koBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa.
Into eliqinisa lapha Chris ukuthi lokhu kubotshwa lokuhlukuluza vele sokungamagcobo. Lokho vele sokuyivaseline phezu komzimba wethu ngoba lokho kutshelwa isihluku lesi sitshela umuntu wayevele ngamazi umnangakho kodwa wonke umuntu owazi umnangakho vele uyakwazi ukuthi umuntu vele olodlame ebantwini bezimba nguye owayekhokhela i-state security ngesikhathi se-ground. So thina abanye vele azange sibe lokuthi lethemba. So khonokho osokwenzakala yikugcwalisa vele lokho esasivele sikwazi. Kugcwalisa khonokho vele esasikwazi ngomnangagwa. Singazi lapha ababevele belethemba kuye. Yeah. So lokho ukuthi kuthiwa abantu bayabotshwa, vele lokho akusimangalisi. Sikwazi ukuthi vele nxa kulo mnangagwa abantu beZimbabwe bazahlala nzima. Abantu beZimbabwe bazathwala nzima.
Manje njengoba ukhetho lusiya lusondela, liza kwenza njani, liza khankasa njani khona kukhanya kule mgoqo enje?
Yes, ukhetho luyeza lokhu siyakubona kodwa sebefakile phela eminye imigoqo sebecatsha nge-COVID. Yeah, sebecatsha nge-COVID ukuthi hhayi awusamelanga kube lani lokhetho ngenxa ye-COVID. Besenzela ukuthi besebenze ndawonye lo titisi babo othokozani khuphe ukwenzela ukuthi bekhiphe abantu emacouncil in the parliament kokuphela. Ye, hhayi lokho vele sikwazi and ayisonto esimangalisayo. Uzakhumbula ukuthi ubaba uNkomo uJoshua Mafukufuku nabakhitshwa abantu abaningi abezaphu kuparlament ngesikhathi uMnangagwa besangominister of state security. So sikwazi ukuthi vele as long as kule gang le Lacoste abantu bazahlala behlupheka, abantu bazahlala bekhala. So hayi lokho sikwazi sibili sikubhekile.
Umnumzana Swithan Chirotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Imizamo yokukhuluma lamapholisa ngalolu daba yehlule. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lithi kulo mama oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 obelethe amawele abambeneyo esifubeni. Abantwana baka Antoinette Moyo wedolobho le-Beitbridge babikwa bezahlinzwa ukubehlukanisa kuleso sibhedlela. iphephandaba lobulembu beinternet ele News Hoax lithi isigilamkhuba isaziwa ngokuthi nguMusa Taj Abdul wayedingwa ngamapholisa weminyaka engamachumi amabili andivana abotshwe eBait Bridge ukhululwe esitokisini izolo ngemva kokuphiwa ithuba lokuhlawula isibambiso. U-Abdul wabotshwa eBait Bridge ngemva kokudubulana lamapholisa kwamahola ambalwa. Usethiwa uzabotshwa njalo ngoba kungacaci ukuthi wakhululwa njani. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Linjani baqhakazi, linjani basakazi, siyabonga baba Gibbs. Ngibongile ngumpakazika Cameroni, ngibongile kakhulu ukuzwa inkulumo kade ngiyiphethe nomoyo Chuma. Okungithebisayo ukuthi uChuma amazwi engizowakhuluma ngakutshengisela ukuthi amaNdebele wonke angaphansi kwezano ayayazi into, ayayazi ububi bezano, bahlalele ukuthi bayahola. Bangabaqhatshwa kuphela kodwa iqiniso bayalazi ngoba kukhulunywe nguThuma kuliqiniso elihle kakhulu. Izanu PF le aphakathi kwayo yiyena liyana eyamashona ka-1893 lingxenye yebutho elabuthwa ngabelungu ukuzobulala amaNdebele elizweni lawo. Yaqhubeka zonke izinto amapholisa akuqala elizweni okuhlukuluza abantu besiNdebele ngemva kokunyamalala kwenkosi babengabantu besishoneni beguqu ngabalungu. Izano PF yabunjwa ngabelungu besebenzisa abantu besishoneni ukuphambanisa izapho ngoba izapho yayisibalulisa. Yikho laba bantu uChuma inhlanganiso akuyo ivele inhlanganiso yamalungu, inhlanganiso yamaBritish abayibumba kudala ngoba bekhangelele ukuthi bathathela amaNdebele elizwe labo, bekhangelele ukuthi amaNdebele ibo bodwa umhlobo wodwa nabezulu ababalulisayo e-Afrika. Afrika yonke jikelele bathe bethatha umhlaba ngeminyaka bethatha umhlaba lapho abahlanganana lokulwisana okunzima khona kukwaZulu liya nakomthwakazi. Yibo ubuhlungu obuphakathi kwabantu besilungu babesebenzisa abanye abantu abamnyama.
Salibonani, salibonani balandeli bakaStudio 7 kanye labasakazi bonke khona ngapha e-America. Okhulumayo nguVusani lo seJohannesburg eCosmos City eSouth Africa. Yee, siyezwalana kukhulunywa kodwa ngithi mina ekukhulumeni kwale nkulumo ekhulunywa ukhona ubhuti obuza ngokuthi kanti abantu bezana kungani bangaveli asikaze sizwe ngabantu bezana. Mina impendulo yami ngizathi inyamuzwa uright ukhala futhi njengami kodwa ngithi impendulo yabo ngizobaphendulela mina abantu bezana. Okwenza bangaveli ukuthi bayasizwa ukuthi sikhala njalo mihla yonke sikhala ngamahloni futhi ukuthi baphethwe ngamahloni yikho bengakwazi ukuphendula ngoba bayezwa ukuthi into ezikhulunywa ngabantu zonke ziqiniso bazazi kahle futhi bamhlophe and bayakwazi noma bangaphendula bazosizwa ukuthi thina sivele singaphezulu. Akuna bantu abangasihlala besolwa njalo ngento kuyikuthi abantu babaqambela amanga isasezindaba sifile ngenxa yezano PF. Kumanje zwani ukuthi kuthiwa ama toll gates asekhuphuke ngenye imali enzima kubantu kodwa abantwini begovernment akunanto ekhutshiwe yonke into abadlula mahala. Bangaka abantu abasebenza ngaphansi kwegovernment baningi kakhulu kungani bona bengabhadali ema toll gates? Angithi uyabona ukuthi imali ithathwa ebantwini ngapha manje kuthiwa i-corona ihlasela abantu ingaphuma ezindlini kodwa bona bagcwele umhlaba wonke bahamba ngaphandle ingakhulu. Kanti i-government kuyini kahle kahle ngoba i-government iyithi thina abantu kodwa eZimbabwe umuntu kakhangelwa ngendlela yokuthi bayizona zizalwane zaseZimbabwe. And into ekhona kakhulu abantu bezanuphiwe sebathatha iZimbabwe bayenza eyosendo kanti kakunjalo. IZimbabwe ngeyabantu kodwa abantu bezanuphiwe lithatha iZimbabwe liyenze eyosendo lwangancane sokungathi ZANU-PF yona iZimbabwe. Konke kunokho singabantu sikubhekile sikukhangele kuzwisa ubuhlungu ngoba singela seyi ngoba sakhamisa imilomo sakhuluma uyalala uvalela uyanyamalala kodwa abantu bezanu-PF noma lingabe lithula lingaphawuli kodwa kuzwene okusuka ebantwini liyakwazi ukuthi kungani linga ngaphawuli ngensolo elizizwa mihla yonke lizizwa ziphuma ebantwini ungakhethelekile ukuthi iMDC kumbe ngobani singabantu nje abantu kazana nje abayizizalwane zezimbabwe siyakhala sikhala ngani abantu bezanupiyo vela kukho lizokuphendula ngoba lizokuphendula nalipendula kuyini kuziduduza lizidududuza ngento engekho lisokolisa abantu bantu bezanupiyo ake litshintshe kudala libasebenzisa abantu liyabasebenzisa khathesi umkhuhlane uqhamukile kobulawayo uhlasela abantu ngesizathu sokuthi akulamanzi kodwa i-corona idinga abantu abaklini abahlanzekileyo abageza izandla mhla yonke akulamanzi pho kungani kuyaze kucatshwa ngamanje kuthiwa ibulawayo kayivalwe i-corona ibuyele phansi still libulala abantu akunanto abananto abangazenza abantwana besikolo manje sebekuze beqala ukuba nje ngoba akunanto enziwayo yi-government engaphezu kokuthi kube nezilandelo ezinhle ezenza ukuthi kwehliswe lo mkhuhlane kodwa ligijimele kufaka imali ezihambeni zenu gijimele ukubaluleka le mali liphuma amazwe ezindlini zenu kuhleli imali engukheshi ebambekayo nje ukukhuluma ngokuthanda bayabaluleka nampa bayabanjwe ema-airport bephuma le gold kodwa abanye abantu besokola kutho ukuthi vele iZimbabwe yenu lodwa bantu bezanupiyo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika usomlomo edalele esenethi umnumzana Mitch McConnell owebandla lama-Republicans useze wavuma ukuthi umnumzana Joe Biden wanqoba kukhetho. Lokhu kuza ngemva kokuba idalele Electoral College livote lagcizelela ukuthi uBiden mpela wanqoba ngomvulo. Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin laye uchayele uBiden ihlombe izolo. Kulezigaba ezimbili zeGeorgia ezilokhu zilinde ukwenza ukhetho lokudinga amalunga eSenate ezimbili. Izikhundla lezi zombili ziqakathekile ngoba ibandla elingazithola zombili yilo eliza kuba lilenani elikhulu edalele Senate okwenza kube lula ukupasisa imithetho. Umnumzana Joe Biden ubikwa esehambe ukuyaphathisa ukukhankasa eGeorgia. Sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ukumbuza ukuthi kungani kule nani eliphezulu lamalunga ama-Republicans elilokhu lisekela imizamo ka-Trump yokugenqula impumela yokhetho.
Ayikamangali mina ukubona kulabantu kule state ezingafika 19 ezisekela uDonald Trump. UDonald Trump ube ngumuntu lwano owaziyo ukusebenzisa ukwehlukanisa abantu. Wakusebenzisa kuhle, wakuphatha kuhle. Iko kambona ukuthi bangekele ukuthi bamsekele. Ngoba ungakhangela ukudabukana phakathi kwelizwe leli. Kukhulu kakhulu ukuthi abanye basekela lokhu abanye basekela lokhu wakuhlabela yena kakhulu ukuthi left right abaka left abaka right abaka left abaka right kuyangena ebantwini kanti kungamkhumbula esa campaign lapho ngo 2015-16 wakwakhuluma wathi mina ngingadubula umuntu lapha e-street ne-main street abantu engenzakala abantu baqhubeka belokhu bengisekela baqakeza abantu baqakeza
khonoku ukuphikisa ukhetho okwenziwa ngumongameli Trump ubona kuzaba lomthelela onjani kukhetho oluzayo
ye lokhu njengoba sikhuluma ngokudabukana kwelizwe ukwehlukana kwabantu lokho esingathi thina i-division ekhona e-America ibonakala ngathi ayizange ibe khona enjengayonale. Yikho-ke ungakhangela ama-votes kuyakhanya ukuthi abantu behlukene kakhulu. Kulabantu esingathi laba bamhlophe i-half-half, 70 million abasekela uTrump, 70 million abasekela uBiden. Yikho-ke kuyakhanya ukuthi amukene sibili kwathi kwa phakathi. Kuthe khona lapho-ke ku-70-70 le wase kuzevela abamnyama laba esingababiza sithi swing vote asebe swing abesiya kuBiden baba yi 8 million so ke yibo laba bapushe uBiden ukuthi athathe lombuso kulabantu abanenga kuzibiza abasekela uTrump abakhuluma yona into yokuthi uthathelwa ama-votes ngoba nxa ungakhangeli 70 million abantu abaningi kakhulu. So ke kukhetho oluzayo kuzamela i-swing vote yona le eyabantu abamnyama ingaze yabuyela phansi, inikele ukubuyela phansi ukuthi bahlale bangayivota kuza kwenza ukuthi ilizwe lidabukane kakhulu kwedlula lokho elikho khona. So ikwe ngikubonayo mina ukuthi kuza affecta kakhulu ukhetho oluzayo lokhu akwenzayo ngoba kabasoze bakuyekele ukukhuluma for the next 4 years babe lokhu sithi satshontshela ukhetho njengakhona lokhu kuyabe kulokhu kulomkenke yona lo. So ke ilizwe leli idemocracy yona leyo kuthiwa idemocracy ambona ngathi ichayekile kakhulu. Sizabona ukuthi kuzaphutsha kuthini ngombuso kaBiden.
Lo ngumnumzana Raphael Mkhuthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa ecingweni le Studio 7 eseTexas. Kondana ingoma ye Shabalala Rhythm. Ngibela ke kuhlelo lwalamhlanje.
Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi igciwane le-COVID-19 selibulele umuntu oyedwa eHarare njalo lahlasela abalikhulu lamachumi ayisithuphalane 164. Umthethwandaba we-High Court kobulawayo lamhlanje ukhangelelwe ukwahlulela udaba lokuthi umhlangano we-Congress yebandla le-MDCT ukhangelelwe ukwenziwa ngomgqibelo eHarare umiswe na. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.